ndaba ku VOA Ndebele.
Ndaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we-Studio 7 ebuseni mhlaka 28 kuNhlolanja 2020. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
amagesi okukhanya njengani asekhona impijana. Situation yangikhona kayikaguquki kakhulu, kodwa asekhona amagesi impijana okuthi abantu engxenye instead of 18 hours iyabe iyi-12 kumbe 10 hours bengelawo amagesi.
Inkampani yamandla kagesi ezesa isikhuphule intengo yamandla kagesi kusukela ngesonto.
Umthetho yangikhona ukuthi part of the restructuring of ama-district thuke ngihlanganiswe nemthwakazi Republic Party. Njengoba nalesazi ukuthi ngo-2023 kuyakho kona ama-elections.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selize lathola imvumo yokuqhuba umhlangano wayo we-rally eChabalala Hall koBulawayo kusasa ngoMgqibelo. Umthethwandaba kwele South Africa unquma ukuba abantwana abazalelwe eSouth Africa belabazali bokuza sebelalo ilungelo lokuphiwa amaphepha ezizalane zalelo lizwe i-citizenship. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona lapha emsakazweni we-Studio 7. Inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yamandla kagesi ngesilinganiso sokulithumi lasiyagalolunye ekhulwini i-19.02% kuqala mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Inkampani le ithi ithethe lelinyathelo ukuze ithole imali yokuthenga amagesi kwamanye amazwe. Amagetsi aselesikhathi eside esilela elizweni njalo acitshwa njalo nje. Ukukhwela kwembadalo yawo lokhu kuza ngesikhathi inengi lithwele nzima ngokutshabalala komnotho njalo lisehluleka ukubhadalela indleko zempilo ezigoqela ukuthenga ukudla. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Besukhangelele sibili ukuthi izesa izakhweza amandla kagesi ngoba bazama ukuthi balandele i-rate e-dollar, kodwa uza yenza ukuthi abantu babe nobunzima obukhulu ngoba izimali zangikhona azibambeki. Uzabona njalo ukuthi uhulumende uthe uzafaka njalo i-2.5% tax kuma civil servants, so sokushitho ukuthi abantu babengela mali njalo uzabanga ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini ngoba bayebengafani futhi bathenge amagesi ngendlela ababethenga ngayo.
Yona imbadalo yamagesi ikhwela esekhona yini kumbe lokho esilela njengakudala?
Amagesi okukhanya njengani asekhona impijana. Situation yangikhona kayikaguquki kakhulu, kodwa asekhona amagesi impijana okuthi abantu engxenye instead of 18 hours iyabe iyi-12 kumbe 10 hours bengelawo amagesi. So kukhanya njengani amagesi asekhona impijana, kodwa asingathi thina isituation siphenduke kunormal.
Inyathelo leli ubona libangela ukuthi izesa ithole imali yokuthenga amagesi amaningi phandle kwelizwe yini?
Iyabe inothona kakhulu ngoba imali beyizuza ngama-dollars uze bayiconverte into foreign currency uze bakwanise ukuthi bathenge amagesi, angibona ukuthi iyenela imali yangikhona. Iyabe ilutshwane kakhulu kungafanani ukuthi sebekhuphule imali yangkhona nge-20%.
Ubona mhlawumbe kuphathisa yini esingathi ngama-industries lokhu nxa kuyikuthi ithe yatholakala imali impela abakhona amagesi?
nga amagetsi engaba khona ama industry engavuka njalo i-economy ingavuka kodwa ukhumbule njalo ukuthi ama industries laba sema mine sebebhadala besebenzisa i-foreign currency kusukela inyanga ezinhlanu ezedluleyo so abantu base industry labo sebebhadala i-foreign currency ngabantu makhaza nje ababhadala khathesi ngamabhondi.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcweti ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selize lathola imvumo yokuqhuba umhlangano werally eChabalala Hall kusasa ngomgqibelo kobulawayo ngemva kokwalelwa ngamapholisa ukwenza umhlangano ngeviki edluleyo. Amapholisa la athi wona kuzasabalala igcikwane le-coronavirus elaqhamuka kwele China, yikho bengavumelanga ukuthi benze umhlangano ngeviki edluleyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthi kodwa amapholisa abenqabele ukuthi baqhube uhlelo lwe-road show kuleli dolobho izolo lalamuhla phambilini kwalomhlangano. Uthi belokhu bezama ukuthola imvumo yokufaka itende lokuthi abantu beze kulo bezokhuluma ngodaba lwegugurawundi ngoba abazithembi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende ngalolu daba. Okuningi sikuzweni kungxoxo eyenziwe nguSithandekile Mhlanga exoxa laye uMbonisi Gumbo.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lizabeliberal mhlaka 29 February eChabalala Hall. I-organize iBulawayo Province isebenzisana ne-National Organizing Secretary ubaba uPatson Qaba. Ikhephosi yangikhona ukuthi it's part of the restructuring of ama-district ethunjwe nenhlanganiso yemthwakazi Republic Party. Njengobana besazi ukuthi ngo-2023 bekukhona ama-elections and the current ibandla lemthwakazi Republic Party lifisa ukuthi lenze ama-structures kuma-branch nakuma-district lakuma provinces wonke in preparation for 2023. Kukhangelwe ukuthi kusetshenzwa koBulawayo kuphinde kusetshenzwe emath north emath south kusetshenzwe lasemidland ukuze kuqinise ama-structures.
Sesikhangela lona ibandla lakho lemthwakazi Republic Party liqine okunganani okwakhathesi lokho liqhuba yini inhlelo zokukhankasela abantu bemathebeleleni le-Midwands njengakuqala
kakhulu ngomnyaka ka-2018 asizange siyenze inapho ngoba isikhathi sokukhampena sasithi lutshwane. So njengakhathesi u-2023 esethekajana sikhangelele ukuthi si-improve in terms of i-voter numbers ento esizazithola ngemva kokhetho lama-amendment lawa matsha akhona we-constitution kutho ukuthi ngesabatha okunye kwezinto esizobe sikhuluma ngazo sibonisa abantu ukuthi uhulumende lo akakhulumi iqiniso ezintweni azenzayo ngoba nanku phela usefuna ukutshintsha i-constitution engakayisebenzisi vele lokho yangenayo ngo-2013 kuzophika namhlanje yaka-implimentwa imfumo kodwa nango uhulumende sefuna futhi ukutshintsha i-devolution of power yiyo abantu bakithi abayilwela akabazi uhulumende uyala ukuthi ayi-implimente idebe ifuna ukuyitshintsha ingakasebenzi okuyikho kwenza thina sithi njengomthwakazi okungcono ukuthi simele sodwa yabantu bakomthwakazi.
Kodwa lingathi umphakathi ulamukela njani njalo libona ingani kathesi inani labantu abalivotelayo lizakhuphuka?
Ye kathesi ngenxa yokuthi izigwenxa ezikhona phakathi kwe-ZANU-PF le-MDC zenza ibandla lethu libe sesimeni esingcono nxa kuqathaniswa nalapho esivela khona. Sikhangelele ukuthi kuzaba lo mahluko omkhulu kakhulu sibele sisiya kuphethulo ka-2023 ngoba abantu sebeqalisile ukunandelela umahluko lokuthi ibandla leli yile elimele isiphiso zabo kwezila ezinye zonke lezi nhlanganiso ezikhona especially lezi ezibhela ngase-Arabia.
Elibona ngani yikho okuhlupha abantu beMathebeleland leMidlands kuyini?
Ungananzelele okuyikho isikolo mpela sendaba yokuthi nxa sikhangele ngendaba zemsebenzi kube ngiyathatha abantu abavela kwezinye indawo bezothatha imisebenzi ngapha koBulawayo bezothatha imisebenzi eMathebeleland ethi the expense of abantu bayakhona abakulezela lezi zindawo. Njalo futhi endabeni zokudla njengoba sonke sizazi ukuthi kuyalanjwa lapha elizweni. Uhulumende unika abantu be-ZANU-PF kuphela. Sinamathimba lapha, sinamamayini, izinto ezinye eziqakathekileyo ezifana lazo nalezo. Okufanele ukuthi abantu bakithi ngabe babenefitha kizo. Kodwa uhulumende uyahamba futhi ayoletha abanye abantu abavelela emashonaleni bebuye ngapha kube yibo asebebenefitha out of ama-natural resources esilawo wonalo mhlubulo. Yikho kwenza ukuthi abantu bakithi bazithole bedubeka. Njalo inotho yabo ikhitshwa lapha isiya khona le mashonaleni. Akulalutho abaluzuzayo bona oluba empowayo. Izikolo kazi yakhiwo, amakliniki awa yakhiwo. Kodwa imali eningi isuka lapha isiya khona.
Hello ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party ube khuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 eKwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leThe Times le South Africa lithi abantwana abazalelwa kwele South Africa ngabazali bokuza sebezavunyelwa ukuphiwa amaphepha okuba izizalwane zalelo lizwe kumbe ama-citizens. Lokhu kulandela iminyaka emine loludaba olwethulwe emthethwandaba inhlanganiso yeLegal Resources Center ukuze luthoniswe ngemva kokuba abantwana abazalelwa eSouth Africa bencitshwe imvumo yokuthola incwadi zokuba izizalwane zalelo lizwe ama-citizen. Iphephandaba leHerald lithi eleBotswana leZimbabwe sebelobelane izivumelwano eziyisikhombisa ezokusebenzelana. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Mokgweetsi Masisi bakhangelelwe ukuba khona emkhosini wokulobelana izivumelwano lezi lamhlanje khona le kwele Botswana. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu kumilayezelo eliyithumezela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sanibonani evasifakazi boka 67 kanye nabalaleli. Ngiyanibulisa lana okhuluma ngu-Dr. Mbetsi. Ngikhuluma ngobuhlungu sibuhlungu mpela ngilandeli uguqu webhola emangisizwa kuthiwa iZimbabwe ayisusena kuba imidlalo yebhola inama-international matches sizodlala kuphandle kwelizwe. Kuyinto obuhlungu kakhulu ukuthi lokuyinto eyangisayo, kuyinto njalo esihlala siyikhuluma nje ukuthi uma sibheka iy'nkokheli zethu konke nje kusuka phezulu sayivunda kuma-councils uyathola ukuthi isango ukutshintsha amagama kodwa bengakhi into evesela sikhala ngayo ukuthi hayi nizakhethima ukutshintsha igama njani sekumele wakhe into entsha kumbe leyo ekhona endala. Yebo uyirono kuthiwa ngesilungu bathi kuyirenoveta kuze ibe sezingeni elesimanje. Kuthola ukuthi kunje njengoba sikhola kanje ama-stadiums akhona akhe akudala kuthala mpela onke akhiwa before independence. Khumbula independence yaba khona nini singakazalwa 40 years ago. Kuyinto obuhlungu kakhulu, into mpela ayizuza ubuhlungu kakhulu alokho enjalo. Ama-stadium kakhiwa esuza manje athi uma ufika ungena nje ngopane BF uhlale esamendeni hamendeni kwani sikhala ukuthi kona thuthukiswe kwese sikhathi yazi into leyenziwe yilabo khale zenguqu. Yebo singabasola kodwa babe bona ngempela ukuthi hayi phela la bantu besilanga kusifunzela abantu suza manje after 40 years i-stadium those intshalo zachiwa zakhona belungu.
Kanti basakazi, mina ngumahubo Mahlaba lapha eJohannesburg. Okusemoyeni wami yikuthi uNelson Chamisa ngabe uyehla isitulo sana sibanjwe uJobu Sikhala indoda elesibindi liyana ezimisile ukukhulula abantu uChamisa ligwala kasifanela nje lomuyi uMogenswa ngirayi ngiyabonga
ninjani balaleli ninjani uthokazi kandaba lani lonke elisebenzela iStudio 7 mina igama lami nguSithole uDominic ngobulawayo kule ndaba esihluphayo bakithi indaba yamapension ya imali abayiholayo laba ikakhulu abaretire ngo-2008-2009 imali yakhona iyahlupha ngoba bahola ama-$200 abanye bahola ama-$30 kodwa ibhenki le eyenasa okuthiwa yi-NBS ama-charges ayo achiya amapension engelamali ngoba imali esevisa i-account yi-$10 kube imali nxa usenza i-withdrawal i-transaction yi-$10 njalo ungakhangela ukuthi futhi imali yakhona kayiphumi kanye kutsho ukuthi imali leyo ungayithatha kabili sebethethe $20 leyebhuku $10 $30 from nxa weyi $200 kutsho ukuthi susele le $170 so manje shuwa imali le incane futhi inasa yona yiyo okumele ukuthi exempt ama-pensioners engabhadali ama-charges anje ngoba achiya ama-pensioner engelamali yikho okuhle ukuthi inasa ithathe ama-charges la njalo le imali kumele ikhwezwe le imali it's abnormal money because izinto kathesi ziyadula vele kazibambeki nxa i-20 kgs i-140 i-10 i-70 ku-$200 usala le malini njalo uma usiyayithatha le mali kumele ugade shuwa i-government kayike ikhange uminister okhangelane lale imali yamapensioner kakazama ukuthi abe reasonable azama ukuthi abantu behole imali ekwanileyo eleni ezizagwanisa indleko ezenzakala kulezi nsuku ngiyabona
salibonani bahlakazi kadube nyamangala itanile kakhulu ngoba langiphendula lathiliza ibala umlayeza wami engangikhuluma ngiphikisana nodifa dube owangumvumi into engilalele kuze kuyohlukana lamhla kawukho azange liwubala angikwazi kumbe ukuthi kuyini okubuhlungu ngawo bengicela limbalele wona ngiyacela mpela lo engiwuthumela ngowenu ngowesicelo ngiyawucela ngicela umlayeza wami engawukhulumayo liwubale ukuze abantu bakithi bafunde ngoba ngathi khona okuqakathekileyo ukuthi sifundisane hatshi ukukhuluma nje uDifa Dube ukhulume ngosiwundula usiwundula mina ngimazi engumuntu wewenza le xana siyaqeda i-Midlands kodwa namhla sengifuna ukumisa kobulawayo izinto esifuze sizikhulumisane ngazo abantu bazizwe zeneza ukuthi uza le nduna yakhe yale emcinini bakamthakazi azalayo ukuthi yayiyinduna kabani yikho kade ngifisa ukuthi lokhu zinyanibale ngicela limbalele yona ukuze azwisise ngoba kakwazi khonoku umuntu bayasetshenziswa abantu beqeda ukusetshenziswa base befaka emphakathini izinto ezinjengazeneza yikho siyacela bakithi ngoba yini elisinusayo xa sesifakile kuyadanisa kabi ukuthi ngifake into yakho kodwa ukuzwe ingasabalwa ngiyacela ngibangazidayaburoy
singakusho thina msakazi ukuthi uhulumende kalungisilizwe leZimbabwe eselimoshakele hhayi ukuthi avulele abantu amashopu amasotsha amashopu lamapholisa lamatishalana kaphathe uzulu okufanayo kaphathe abantu okufanayo kungakuthi lokhu amasotsha lokhu amapholisa lokuyini abenzele okufanayo because the most essence of the most of the more because I'm a soldier yawa staba la ma police because sabe ukuthi ebenzele into ezibelula akenzele umuntu abelula engabe yingwe ekhotha amabala amhlophe ichiya myama sikhayela konke even if well abantu bakhala ama petrol bakhala ngokudla izwe leZimbabwe manxa uthi bandlela kusayo sekukhulumene zasileka kaphume ukungena omunye sponto kwenzakala ngosila kudedelwana ozibona yengena uChamisa sport uyenza kanjani because isimo sakhona sinzima njengalokhu uvile wabulalelizwe uma efakwana la amabhasi efakwana la amabhasi asegijimesiyale acede iwaseqede ifuweli ngingathi bona yele imchoko imchoko iyadura. So la khona kwenzayo futhi kuzabalalizwe more futhi ukuthi ayenzene le nto. Kufanele lento ifana lento ayenze emabhasini. Yinto aseyiphindile futhi. Uhulumende uma kuthi kuzima abadinga umuntu amncedise o kungena into lesikukanje.
Hayi bona sanibona nabantu bakendile njani ngezindawo zezindawo. Ah, abantu bakithi okwelizwe leZimbabwe kuyayangisa kufakela amastoni. Mina angazi bona laba abezinsizi ukuthi bona ibaphatha njani le ndaba yelizwe. Imindle bayangisa labo bantu. Imindle labantu bakithi lisheza mkhulu. Imilanga kwazi nguye umuntu owokalo. Ukhora
Ngithanda ukubuza ukubana kuyini okubangela ukuthi abantu besifazane suke labo belakithi le eZimbabwe sibuya nabo la eSouth Africa. Uma befika kuleli imishado iyachitheka, imizinyana le sibuya silayo sihlangene silayo ifika iyachitheka kuleli lizwe. Ngithanda ukubuza ukuthi kungabe kubangelwa kuyini njalo singakulungisa ngayiphi indlela sihlobo. Ngicela ukuphawulelwa nje khona lapho ukuthi singayilungisa ngayiphi indlela. Ngiyabonga.
Lawo-ke ngamazwi enu balaleli bethu eliwathumela-ke nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu abahlaselwe ligciwane le-coronavirus selehlile lapho elaqala khona kwele-China kodwa lakhwela kwele-South Korea okulelizwe eselihlaselwe kakhulu phandle kwe-China. Umjaho wokudinga ozamela ibandla lama-Democrats usuza kuba edolobheni le-South Carolina ngomgqibelo lapho wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joe Biden akhangelelwe khona uvuselela umkhankaso wakhe okungani ususiya nganxele. Namhlanje njengoba kungolwesihlanu konje sitheke sizinze kancane silaleleke umculo silalela ke ihlelo lweWoza Friday silo Ezra Chisa Sibanda exoxa lo Audrey Jenai asizweni.
Ngiyadela ka Audrey la uqala lesihloko esithi I put my trust in him. Lengene kozwakala ebantwini kukhanya esedumile kakhulu wonke uthi ziyathunqa.
Olungile unobu meleza mi.
Ngazalelwa eHarare, Glenview, ngakhulela kwaBulawayo eLuveve, ngafunda eLuveve High School. Ezomculo nje ngaqalisa ngesikolo, but professionally I started in 2012 khona kwaBulawayo, kulapho engalauncha khona my first album in 2018.
Njengabaculi abaningi othulayo kukhona owamthintayo ngaphakathi womenza waba lesifiso sokucula.
Ngikhula nje ngangithanda mama
Shingisai Saluma. Unabanya basakulayo Jeanette Manyoa, Mbatanda Njalo, and also I love Nigerian gospel artists like Victoria Orenze. Album Miami, it's called I Put My Trust in Him. Yes, cutting the sense of this album, nganging I was how to go about it, but I just had to put my trust in Itembele Wee Uti Uzayanza Uti Wenzagai.
Ezenkolo amaningi kulezi nsuku sesiphala sabaculi bengoma zokholo njalo abaculi abahlangana lapho bayaxhasana kulo mculo.
Church and Sunday you try Eco Life Assembly. So singing a seven zalo Paula Sarah, Guleyongo Ma Essayans of Songke, it was Call on the Name of the Lord. It was also featuring Old Town with Tina Shesoft from Family Voices. Singing a seven zalo Natsisai Talia Mzamiri, like she's an upcoming. Singing a seven zalo Town Prophetess Nana Chinyere from Nigeria. We yo ingo Miami egu YouTube etolagala ngaitinga as Hallelujah or we are in Hola, you find it there on YouTube. And that is all the matter.
Othi Jenai njengabaculi bonke ucela ukusekelwa yini balaleli njalo umculo wakhe uyatholakala endaweni ezijiyeneyo.
A music kami itholakala ikakhulu e-church yethu e-Eagle Life Assembly. Mashops awe video easy khona pha kobulawayo. Ngiyatholakala njalo ku-Facebook as Audrey Chennai. Ngiyahlabela endaweni ezijiyeneyo kuma-conferences e-church, emchadweni, ma-birthdays. Ngiyabonga kakhulu ukungisekelela ukwenzayo even on Facebook and different places where I go to minister. Ngithemba njalo ukuthi liza kubekela phambili lingisekela kulo msebenzi engiwenzayo. Ngiyabonga.
He's got plans for you, plans to keep you, never harm you, he says.
Umculo wengoma zokholo uyathoba njalo uyaduduza umuntu. Asikhathi sinye udumisa osomandla ngasenzela khona nalo besilo Origin High ingoma zakhe zokholo kuhlelo waza Friday nithekini put your trust in God mpela sonto emnandikini lonke igama lango Ezra Jesus ba.
Did you think the Lord can be for you when he says, fear not, for I am with you. Are you trembling, heroes, situations in your life that you're thinking there's no love? Yeah. He says, fear not, for I am with you. Are you depressed? Are you confused? You've prayed and prayed to no avail when he says, fear not, for I am with you.
Ezra Jesus Band ukusiphake uhlelo lweWoza Friday ngesikhangele inhloko zendaba. Inkampani yamandla kagetsi yezesa isikhuphule intengo yamandla kagetsi kusukela ngesonto. Ibandla leMthwakazi Republic Party lilomhlangano we-rally ngomgqibelo Saturday eChabalala kobulawayo. umthethandaba wele South Africa unqume ukuba abantwana abazalelwa eSouth Africa benabazali bokuza sebengaphiwa amaphepha ezizalane zalelo lizwe i-citizenship. Silugqibele lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi sidibaneni njalo ngeviki ezayo, kodwa ke silazo ezinye indaba lamhlanje ntambama ngo 7:30. Libe lobusuku obuhle.